icala leli umfakho naso licala elingayifilo cala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elandise ukuphelela e-police station ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala yabona ukuthi umuntu ulimele yini kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswa okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho so izikhathi eziningi khumonasosi amapholisa ayasesifine noma $20 whatever amount u-officer in charge we-stationary ibona kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe e-court ngicala lona lelo lokuthi ungangafika e-court bafike anithwe i-bail ekhomuna sonke licala elincane njengoba ngisho ukuthi licala amapholisa lo avikele ukuthi asise i-fine ambhadale i-fine umuntu icala lakhona liphele
njengoba sisizwa ukuthi namhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe
wena ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli labantwana lokwabelana impahla lelo that case esivu phakathi kwakhe lomkakhe i-common assault normally it's a criminal offense licala lapho kuyamphambase khona umthetho welizwe so awahambelani lawo macala atholiswa nje okuthiyeneyo lesivu elokwabelana impahla nabantwana naleli lokuthi kuphambaniseke phule umthetho welizwe lonke so hhayi akuvumelanga kungenelane.